siyazi ukuthi ama-credit guarantees izincwadi nje ezibhalwa ngukhulumende esithi yena amakampani ma eboleka izimali, amakampani lawa aboleke izimali engehluleka ukuthi abhadale ngenxa yokuthi maybe umnotho welizwe uyantengantenga, amakampani la angasakhona ukuthi abhadale lezo mali. Uhulumende uyathi yena no uzobhadala yena, yiwo la ama-letter of guarantee. Okutho ukuthi kona ilizwe lasebotswana liyafuna ukuthi lincedise amakampani asezimbabwe ukuthi khona athuthuke dasabeletha leyo mali. Kodwa ke siyazi ukuthi khona ilizwe lasezimbabwe alikayibhali-ke leyo letter of guarantee, ngoba siyazi ukuthi khona ilizwe lasezimbabwe libuswa ngabantu abacabanga ukuthi imali nxayivela endaweni ethile ayifanelanga ukuthi ithathe nje ingazange bayicubungula babona ukuthi kambe ngeqiniso yimali nje ebuya nje izonceda, kumbeni yimali ebuya ngoba kujongwe ezinye izinto. Siyazi ukuthi khona ilizwe lasebotswana lelizwe lasezimbabwe vele ubudlelwano babo abazange bube mnandi kulokhu kwaba ne-MTC. So siyazi ukuthi khona bacabanga nje ukuthi maybe leyo mali ma ingena izosetshenziswa ngamakhampani ayaze eseqhuba inhlelo ezithuthukisa ukuthi iqembu le-MTC liphumelele kukhetho lolo oluzayo.
Kungathatha isikhathi esinganani-ke Mbongolwane ukuthi ilizwe lithole imali leyi?
Okuzenzakala ukuthi laba abaphethe intambo, siyazi ukuthi abe-MTC baphethe kodwa abaphathanga okubonakalayo. Abantu bezamthefu bazamelela ukuthi kubonakale ukuthi khona leyo mali yasezisebenze kuma-election azayo, and bana bayibhaleleyo letter of guarantee. Ngaphandle kwalokho nje siyazi ukuthi khona bazahlala nje lokho beyimisile leyo mali kuze kudlule isikhathi sama-election. Ngemva kwama-election bazathi hayi selingayiletha-ke leyo mali, lakho kusiya ngokuthi lawo ma-election ahambe kanjani. Xa ukuthi i-ZANU-PF iphumelele kuhle kuma-election, ya bangathi kayibuye imali ngoba bayabe sebekwazisa ayisenako ukuthi isebenze ngenye indlela. Njalo nabe lama-election lako futhi ngangena maybe ilizwe i-MTC lakuthi iye wina ama-election la izabe ifuna leyo mali.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi imali le ibe sinikwa-ke ama-companies?
Abantu baseBotswana bamile bamele leyo ncwadi. Leyo ncwadi ingavele iphume kuthiwa i-letter of guarantee, ingatsho iphume nje noma kusasa. Kodwa-ke lokho ukuthi kuzaphuma nini angeke ngisho, ngoba siyazi ukuthi khona elizwe lasezimbabwe liyakuma-elections. Engingakusho nje ukuthi ngicabanga ukuthi abasoze bayikhiphe leyo ncwadi ngaphandle ama-election azadlule.